Inhlanyelo lesisindo samakilogramu alitshumi 10 kg isibiza amadola alikhulu letshumi 110 dollars kude lesisindo samakilogramu angamatshumi amabili lanhlanu 25 kg yona sibiza amadola ngamakhulu amabili lamajumi amahlanu 250 dollars ezitolo zeGwanda. Ikhuba lokulima lona libiza amadola angamakhulu amane lamajumi amane 440 dollars. Lintengo isithiye izakhamizi zibambe wangaphansi njalo zisevalweni lokuhlaselwa indlala ngenxa yokuthi zizehluleka ukulima lonyaka. Umnumzana Elias Lujika Dube isakhamuzi sesitshe Garanyemba uthi ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi labantu lingalimi lonyaka.
Nxa kuyikuthi izinto sezikhwela ngendlela efika lapho umuntu anganasanelisi khona, siyabe singasakwazi ukuthi singaqonda ngaphi. Kakhulu lonyaka abantu bevele bengazange bathole lutho, abanye bevele besidlo kokuniwa. Njengokukhwela kwezinto ikakhulu inhlanyelo kuzayenza abantu abaningi bangalimi lonyaka, ngoba la ngakadulakho kwimadlanyana wokuthi uyethenga. Nxa inhlanyelo sikhwela ifika kuma 200 and something vele uyabe uzayithenga ngani yabe ungasoze uyithenga.
Umnumzana Gabriel Moyo ohlala eMawane uthi lobanje uhulumende elo hlelo lokupha izakhamizi inhlanyelo linhlanyelo ebingabiwa kahle okudala ukuthi iningi lingayizuzi.
Abanye batholile inhlanyelo, abanye abayitholanga. Abanye inhlanyelo bila babizwa abantu abafa kudala, pocket nxa isigansi inhlanyelo uyafika kulesi sibangiso sona vele kabula lo muntu ozayithola. Sokuyikufa kwabantu ngoba soze bake bakwanisa ukulima. Amabele kawula vele okomnyaka lodlulileyo asilimanga, asila lutho esithembele ukuthi engxenye inhlanyelo ingaba nganemi abantu bathenge. Yona ihulumende le vele iyanakekela abantu, kumbe vele layo sifuna ukuthi abantu bahle bafe. Kumbilizwe nje lalo hleli ivalwe.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Patrick Marupi owefumukwe othi iningi lezakhamizi alisoze liyenelise ukuthenga linhlanyelo, njalo kuyadingakala ukuthi uhulumende angenele kulolu daba ngokuphangisa.
Ukukhwela kwenhlanyelo lapha kuzakhamizi sokusiba nzima ukuthi izakhamizi zingalima njani, ngoba akula sakhamizi esingayithenga inhlanyelo $100. So izakhamizi sezithwele nzima, ziyakhuluma ukuthi hayi uhulumende kakaboni iplan ngoba ukulima bazalima nzima.
Ngaphandle kokuqonga kwentengo yenhlanyelo, umarubhothi ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo sekuthi izakhamizi zibhekane lendlala esabekayo.
Intengo ekhona iyasinda izakhamizi.
Iningi lezakhamizi esabelweni sezansi emaNdebeleni kalivunanga kahle lonyaka ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngisefumukwe ngingu-Albert Ncube.